amabhenki avaliwe okuphambene lalokho uhulumende akade ukuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-olevule eyilevule edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje bakwazi ukuthenga isinkwa bakwazi ukuthenga impuphu bakwazi ukondla abantwana bathenga imithi lamaphilisi bakwazi ukuphila akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe nxa kuvalwa ibhenki kusho lokudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abale mali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking abantu abaningi bayangena emabhenki amapentsheni alandwe emabhenki yonke into ilandwe ebhenki ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into yingakho nje la ma-supermarket ubuthi nxa ungena kiwabone empty kungelamuntu ngokuba phela abantu abanamali usizi luzakwanda bemsiya phambili
manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe
nxa amabhenki engasavulwanga kusasa lokho okusayo kutsho khona ukuthi impilo izakuma ebantwini ngci akulalutho luzahamba bazabulawa yindlala abantu ngoba phela njengoba sengike ngasho ukuthi amasentinyana abantu laba bangathi bakuzuzile lokhu lalokhuyana ukuhlala ebhenki nxa kungasatholakali kutsho khona ukuthi kakusezi ukuba le mpupha akusezi ukuba lesinkwa kulandlela ozakondla ngayo abantwana nxa ibhenki ingekho akulandlela yokuthi kubhadalwe i-olevel i-A-level i-exam fee kutsho khona ukuthi yonke impilo izakuma elizweni usizi luzaba lukhulu angikwazi ukuthi nguhulumende wenjani uwehlulwa ngamabhenki nje kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela akuthandayo bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona ukhangela nje uminista we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba ama-head kakula transport yokuhamba angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O-level le-A-level ngojuni langonovemba ngokuba kakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma-district offices into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nale gciwane le-coronavirus nxa kungasenziwanga lezo zinto akulanto ezahamba elizweni okwesibili kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa kungabe ngu-grade 7 kungabe ngokwe-university noma yini konke kumele kudluliselwe phambili